No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele ungananzelela mfowethu uMoblessing Ali ube phathisa kakhulu kudabalwe voter registration ngapha koBulawayo uLangelihle Zonda Dube lo wabulawa ngabantu aba bedinga imali asikabi leqiniso ukuthi abantu laba bedinga imali mbeni abantu ababethunywe yiyona iZANU-PF so ngananzela uMoblessing Ali lo Zonda bonke abantu ababephathisa kudaba lwe voter registration so sesibona ukuthi kungangcono okwakhesi ukuthi nxa senza izinto zethu singakhulumi kakhulu kumphakathi so alisiloqiniso ukuthi asikhankasi umkhankaso ukhona kodwa siwenza ngezinye indlela themba laba kuNational engisebenza labo bayavumela nalowo mbono hatha lisiqinisa into evele ikhona yikuthi umnanga golodlakela nxa sokungena endabeni zokhetho angazi ukuthi abanye kwamanye amazwi bambukani umuntu owenza imisebenzi enjengale esiyibona emibi kangaka so kwakathesa hatha kalisilo qinisa ukuthi thina asikhankasi ngithemba labo bantu babekhayelela ukuthi bebone inhlelo sabe sizenza bese bethumela abantu abazovoxa izinto manje hayi okwathe si bakhayela amehlo abanzi
manje kungani ugatsha lwezokhetho iCommission yeZEC itshengisa ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota ezigabeni zakoBulawayo leMathebeleland akutshengisi na ukuthi amalunga enu amadolonzima daba lwezokhetho
ngitsho abantu abaregister ungananzelela baba yi 22,000 bona phose kufika kubo 30,000 ungananzelela ama figures ezekhona lawo bafika kubo 22,000 ababhalisa ukuvota le mboni inumber le ibiphezulu kakhulu ngoba singakhayela susela uJanuary izeki ibibona ukuthi abantu nxa sebesibale dlabu zani bese bekhatha bethi iprogram siphele bafake u 1 month ngoba sasivele isikhalo ngokuthi iZEC imele ihambe ezindaweni lapho okuhlala khona abantu ngoba kusuka kudule kakhulu ukuthi abantu begade besiya khona le eZEC so iZEC ele esiyisolayo athi ukuthi sisole amalunga ebandla sonke isikhathi nxa bengene ebantwini bona beZEC befaka ona lana ama biometric voter registration tents and equipment into eyenzakala ukuthi bahlale endaweni umbeni ivike yodwa umbe ebehlala inyanga eyodwa khona ukhana kwenza ukuthi abantu abalutshwane bebhalise kuyabe ufuna ukuthi vele behle bebekhona ezindaweni thina lathi nxa sikhankasa sesikwazi ukuthi iZEC ikhona zozananzela seza ubuhlungu kakhulu bevala ivoter registration ngo-April ngoba abantu abaningi sesilomkhubo wokuthi singena ezindaweni lezimota abanye sibaphelekezela njalo sidinga izimali ezokuthi sincedise abantu kodwa bona bezeki bengabona vele sesisebenza bebona thina vele sitshaya umklomelo into abayenza ukuthi bavale